Njengawo wonke amazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika eleZimbabwe libhekane lendlala embi ebangelwe yikungananga kuhle kwezulu lonyaka. Inkomo ziqhubekela phambili zisifa ngenxa yokuswela amadlelo lamanzi. Abanye abalimi sebephephela ngokuthenga ukudla kwenkomo, kodwa iningi likhala ngokuthi alenelisi ukuthenga ngoba kuyadula. Usobhuku weGandangula Village umnumzana Norman Elvis Sibanda Maponya uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Isimo sezifuyo simibi kakhulu, akula manzi, akula kudla, akula ngitsho. Siswele lokuthi singenzani, siswele lomncedisi ongasincedisa. Akula, khonapha senziwa ukuthi siphiwe izinto ezinye ezimangalisayo, sidle lutho. Cha, akula ngitsho kubomvu, sazama kwatsha njani ukukhangela.
Ukhansila kaward 19 umnumzana Thabani Dube ucele ukuba ngabe bayatholiswa ukudla kwezifuyo ngoba izulu alinanga, akunamadlelo enkomo.
Izifuyo ziphakathi kwenye indlala lazo, ngoba okwakathe ziphila njengamahlamvu wonala akhona akulanjani. Sebesikhangelela ukuthi labade besincedisa nge-stockfeed ngabe bayaqhubeka besilethela i-stockfeed lesi, ukwenzela ukuthi inkomo zethu zisizakale, ngoba nxa kungaqhubeka kunje cabanga ukuthi singalahlekelwa zingoboya.
Isakhamuzi seGandangula Village umnumzana Methuseli Moyo uthi ufele izinkomo ezinhlanu, njalo kulezi insuku inkomo azithengiseki, zicakile.
Ngiyabonga mama Thulile bangendlaya. Ngiyabonga nje ngendlala ngiyabonga ngendlaya. Amandla abazukulu abamuthuli abafana ngonye. Thulile bangele izinkomo ezinhlanu bathi bethenge. Amandla masika khulu futhi ngiyabonga kakhulu ukuthi libe lapha. Yebo mama ngiyabonga kuse kakhulu. Mama uyezwa manje phoma nje mama sicake kakhulu. Azithengeki mama kuyabhalisa. Sengiyangabana nini la fanchite fo.
Umnumzana Petros Dube ofele izinkomo ezilithumi lanye ukhala ngokuthi ngabe uhulumende uyabatholisa ukudla kwenkomo ngoba eziseleyo lazo sezitshengisa ukucuba.
Izifuyo zami zangifela okwakungazwisiki ukuthi zibulawa kuyini, yasifa ngokusa kwamalanga zisifa, kungathi into yangkhona yayisanyungu. Ngicabangele la ku-black leg, so i-drought ekhona futhi yezifuyo zona ezengitsho ukuthi zisele la yenalo embambisana laye. Ngicakile inkomo ukuthi ukuyaphutsha kwazo zingena kulo umnyaka ukuna kwezulu, amboni ukuthi kule yodwa ephilayo, ngoba zonke ezinye ezicakileyo ziyacuba ziyavuswa. So kangikwazi ukuthi kuzahamba njani, singazi la kuma stock feed lapho ukuthi kumbe kuzabuya kuvumbuluke ukuthi abakhona athengiswayo. Lezi mali zona ezizokuthenga wona ama stock feed angikhona nazo kazikho. So siphakathi kodubo sibili olumangalisayo.
Izakhamizi zeLupane zichaze ukuba bezithola ukudla kwenkomo ngaphansi kwenhlanganiso ezizimeleyo, bethenga isaka lokudla kwenkomo elilodwa ngama-$30, kodwa kulezi insuku akusekho, inkomo ziyacuba. Uhulumende weZimbabwe emele luhlangothi olwe-Agritex wethule umbiko ethembisa ukuba uzaqala uhlelo lokutholisa abafuyi ukudla kwenkomo ukuze aphephise izifuyo ezibhekane lendlala enkulu lonyaka, ngoba inkomo ziqhubekela phambili zisifa ngenxa yokuswela ukudla lamanzi. Ngimele iStudio 7 ngiseLupane, ngingu-Anastasia Ndlovu.